ndaba ku VOA Ndebele. Nivuka njani mthwazi omuhle, salamukela kumsakazo we Studio 7 namhla ngomvulo mhla zilithumi lambili kuNcwabakazi 2019. Igama lami nguGift Dube. Endabeni zethu namhlanje, kunanzwa usuku lwamaqhawe namhla olwe-Heroes Day, kulabanye abathi kumele uhulumende agcine kahle abalwa impi yenkululeko.
Mina ngifisa aluba uhulumende uyanelisa ukuthi abancedise ngazo zonke indlela abanakanele ukuthi laba abantu balezindlu yini.
Kodwa kulabanye abathi sokwenele okufunwa abalwa impi yenkululeko.
Mina ngikhathele ngendaba zabantu laba abalwa impi kanti bafuna ukubhadalwa siyingozi. One yona ingozi iyabhadalwa iphele. 97 baphiwe ama-50,000 ahle akhithiza ilizwe.
Odabuka kwele Melika uloba ugwalo oluveza indlela owasuswa ngayo umgabe esikhundleni.
I knew that something big was going to go down in Zimbabwe, and I told my friends, let's go back for that. And I returned to Zimbabwe, took a couple of days in time for the military had already intervened.
Ngananzelela ukuthi kuza kwenza lokukhulu eZimbabwe. Kwasithatha isikhathi eside ukuthi siyefika eZimbabwe lapho esathola ibutho selingenele.
Lingakhuthwa ngezemculo lokunye okujiyeneyo. Zonke lezi ndaba lezinye sizozizwa kulo msakazo. Abantu abaningi bagangelwe ukuthi baza kuthi gwaqa emathuneni amaqhawe eHarare namhla ukuzabe kunanzwa khona usuku lwamaqhawe olwe-Heroes Day. Uhulumende uthi amabhasi angamathumi amane azathwala abantu eHarare ebasa eNational Heroes Acre. Kulamanye njalo amabhasi azathwala abantu ezabelweni zonke elubhekise eHarare. Umnumzana Oliver Chidau umphathintambo kahulumende obona ngokwenzakala eHarare utshele iphephandaba leHerald ukuthi abantu kumele bathakazelele usuku lolu ngokuthula. Omunye wabalombono lo ngumnumzana Volta Moyo odabuka eNkhwali esabelweni seMathoreni South walwa impi yenkululeko ekuvuyo leZebra.
Uhulumende kumele ancedise abalwela inkululeko ngoba laba abantu bazinikela impilo yabo ekukhululeni leli lizwe. Iningi labo kuze kufike la namhlanje abakhangeleki ukuthi ungabatsho ukuthi laba abantu yibo abaletha inkululeko leyi namhlanje uZulu kandaba oyikholisayo. Mina ngifisa aluba uhulumende uyanelisa ukuthi abancedise ngazo zonke indlela abanakanele ukuthi laba abantu balezindlu yini. Laba abantu bakwanisa ukuthi bahambise abantu ababuya esikolo yini. Layona leyo ipentsheni yabo ibe ipentsheni engenza umuntu aphile. Nothi ukuthi kube impentsheni yezinhlekisa batshone bemelele amabhenki bathi bethole ukuzimadlana kwakhona baswele lokubele emakhaya sekuphelile lebhasi isikhwelile isidlula lokhu abakuholayo.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Special Ncube.
Ngithi uhulumene lo okhona kazame ukubona ama-ovethi bakithi asize abantu laba bahawula bakithi bayahlupheka kodwa ilizwe leli balilwela. Loba njengababonga even ngama-1,000 ivele la yincane 1,000 US enxele labo bangazama ukudobha nje okuncuncuncu etshengiselela nje ukubabonga ukuthi balilwele ilizwe leli ngoba uhulumende sebesidlabodwa ingani labana abantu abalwanga.
Umnumzana Gabriel Moyo kulombono ofanayo.
Namboni ngazani amaoveti usizwa kumele balithole kuhulumende. Amaoveti kalamali, amaoveti kaholi, kumele bathole usizo lwemali bakwanise ukuphikisa izimuli zabo. Abanye abalazindlu, abanye bengabantu nje, awusoze utsho ukuthi ngabantu abaletha ilizwe leli ukuze liphumelele. Ngoba ungakhangela ukudula kwezinto kathesi uthi uyakhangela ioveti ukuthi linjani. Ilehlile kukunatha yona ikhokho ikhokho kuphela nge-200 impuphi yona sisenza 100 and something ichikele isenza $25. So ioveti abakithi ake babonakala umaoveti uthi njengabantu ababisikizwe.
Kodwa-ke unkosikazi Busi Masina uthi abalwa impi yenkululeko bafuna ukwenzelwa konke nguhulumende kulandela amaqubaquba emali abayiphiwa nguhulumende ngomnyaka ka-1997.
Mina ngikhathele ngendaba zabantu laba abalwa impi kanti bafuna ukubhadalwa siyingozi. One yona ingozi iyabhadalwa iphele. 97 baphiwe ama-50,000 ahle akhithiza ilizwe. Bayahola lakathesi inyanga nxa iphela bayahola. lokhu lalokhu kanti sokumele senzeni kanti vese hayi mina vele angisakwazisisi sikhathele ngabo laba bantu so izisebenzi kahulumeni ezinikeza othicha abafundela imisebenzi odokotela obani bani bahole nale mali esithengisa inkwa kuphela labo thi abantu impi lokhu bebhadala isiyingozi engapheliyo yini hayi sikhathele ngakho lokhu
abalwa impi yenkululeko banikwa umuntu munye ngamunye inkulungwane ezingamajumi amahlanu amadola $50,000 abanye bayichaphaza okumangalisayo ibandla lezanupf lithi kuqakathekile ukusekela okwenziwa ngabalwa impi yenkululeko omunye wabasekela lokhu ngumnumzana Nkosinathi Tshiyane okubandla lezanupf
amakhaya aphilayo yebo kambe uhulumende wazama indlela zonke ukuba abanikeze imfanelo zabo singasusela emuva ngale ngomnyaka ka-1997 but imfanelo zabo yebo lapha lalaphana bakhona abakutholayo inzuzo zabo ukufundisela abantwana ezikolweni lokhu nalokhuya kodwa kuyasilela ngomsebenzi abawenzayo sesiwukhangela sibili ubukhulu bawo lesisindo sawo kusadingakala ukuba uhulumende ebenzele okunye okungcono kulalokhu abenze asebenzela khona
singathi angabenzelani uhulumende wona ngokubona kwakho
mina-ke khonapho kuthi kuyangithinta kakhulu mina impi yenkululeko ngayibona angihambanga empini angeke ngithi mhlawumbe lami ngumjibha kodwa-ke singabantu ababethunywa besabala izimota zamasotha zamakhiwa zihambisele obhudi ukudla lapha ababedlela khona mina ngokwami sibili ngibona uhulumende ngabe kulezicelo zabo abazifakayo izikhalazo zabo ukuthi asicalisize lokhu lalokhu of course okunye kuba kungathi ukudlulisa amalawulo kodwa-ke mina ngibona uhulumende ngabanike udlebe eze ukuthi bakhala ngani abenzele khona kati siluzane okunjengokuthi khona yebo kambe basemaplasi bakhala ngokuthi mhlawumbe labo bephiwe lamamayini baphiwe lokunye izinto ezizakwenza ukuthi labo bebone ukuthi ilizwe leli ezimbabwe balisebenzela ngempela bahlezi kakuhle abantwababo abazulu ezizukulwana zizahlala kakuhle ikakhulu uma singiqathanisa lamanye amazwe ahlezi kuhle ngakhala abantu abalwa ku-Second World War lanamhlanje bahlezi kuhle pho abethu laba abalwe about 40 years ago shuwa ngeqiniso lonke akumelanga behlale ngendlela ebona behlezi ngayo
kusenjalo kubikwa ukuthi wayengumongameli umnumzana Robert Mugabe uthi kafuni ukungcwatshwa labanye bakhe e-National Heroes Acre iphephandaba leZimbabwe Independent libika ukuthi uMugabe wethulele lokhu izihlobo zakhe esesibhedlela eSingapore asihlale khona okwenyanga ezine usesebenzisa isihlalo esilamavili i-wheelchair kubika ukuthi ufisa ukuthi ayengcwatshwa duzane lonina uMoyi ubona Mugabe kwaZwimba eMashonaland West wayengumkakhe uMoyi uSaling Mugabe wangcwatshwa e-National Heroes Acre uMugabe uthi kafuni ukuthi umnangagwa labanye bakhe bakhulume abakufisayo nxa bezamngcwaba e-National Heroes Acre eHarare umnangagwa wasusa uMugabe esikhundleni encediswa libutho ibandla le-ZANU-PF idala lephalamende labantu abatshengisela emgwaqweni ibandla le-MDC elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi abalandeli balo labantu abaningi eZimbabwe bazatshengisela ngolwesihlanu bekhonona ngesimo esibi somnotho elizweni isikhulumeli sebandla leli umnumzana Daniel Molokele uthi bakhangelelwe ukuthi kuzaba labantu abaningi abazatshengisela loba nje besethuselwa ngamapholisa labanye abangamasotsha labanye njalo abangamapholisa ensida uhulumende uthi kubikwa ukuthi kulabantu abaqhatshwe libandla le-MDC abakwamanye amazwe ikakhulu labo abajojozela ukutshengisela kwele-Sudan njalo ngesikhathi kusenziwa okwakusaziwa ngokuthi yi-Arab Spring uhulumende uthi abantu laba benza engani bethekelela ilizwe leZimbabwe bona bezojojozela abafuna ukutshengisela kodwa-ke uMolokele uthi uhulumende uyazikhulumela ngalokhu nanku okwethulwe ngamaphephandaba mayelana lokwenzakala kweleZimbabwe iphephandaba leStandard libika ukuthi kuqhubekela phambili ukuswelakala kwamafutha ezimota kweleZimbabwe abathengisa amafutha besala ukuhlawula umthelo we-tax osanda kwethulwa nguhulumende iphephandaba le-International Labour Organization libika ukuthi abantwana abaningi bayahlupheka kweleZimbabwe inxa yesimo esibi somnotho. Umfundisi Kenneth Mtata unobhala jikelele wenhlanganiso yamakholwa eZimbabwe Heads of Christian Denominations uthi umangameli Emmerson Mnangagwa lomnumzana Nelson Chamisa kumele bakhulumisane ukwenzakala kweZimbabwe. Le yiStudio 7 lisizosiphuma ngapha eVoice of America eWashington DC.
Sanibona ni Studio 7 basakazi. Hayi ngiyabonga mina ngubhanda moyo ngilapha ebulili ma West. Ilanga leli elokuthi kuyaselebrate iHeroes Day. Vele into le yenzakala ngenye indlela le ngoba kusho ukuthi vele lapha emareserva akula abalweli benkululeko ngoba isi 1980 angaze nkuzwe kuthiwa kuyaselebrate emakhaya abantu balwa bonke impi izalukazi abadala baye baze batshona bengasela lutho. So hayi uthakazelela iHeroes Day, hayi idine emakhaya vele hayi.
Ilanga lamagama lihle kakhulu, ilanga ebedlili khuthalela kakhulu ngensuku ezidlulileyo, kodwa khathesi wona amagama angikhona yiwo asemaki ngoba asesenza lokhu ukudlula abakubelayo. Ubalisa uSmith besithi ngumuntu omubi, kodwa okwakusenziwa ngoSmith ingcisa okungaba ngcono kulaba kwenzayo ngalesi sikhathi.
Salibonani basakazi beStudio 7, thanda ukulibingelela ngosuku lwanamhlanje nje sikhangelele iNational Heroes Acre Day ukuthi hayi mina ngokubona kwami hayi iqinise lihle uhulumende yena angazama sibili ukuthi ethi yena angazama ukuncedisa abalwa abalwela impi yenkululeko, but ngokubona kwami amboni vele kulo ncedo kakhulu ngalokhu ngoba vele ngiyaza ke bancede ngalutho ngoba vele ilizwe vele isile linje. Hayi mina igama ngizwa uLinus Ncube.
Kunjani bantu bestudio khona hapa? Hayi thina siyaphila laba abalweli impi laba abasekho bona ngokwabo. Abalweli impi labana abafayo ngesikhathi sempi, hayi laba esesibabona laba abazibiza ngamabhogasi ama-overtrain abangela ideology, into zabo nje zihlangene ngabantu abaphunga uphila ngokuthi abasela strategy yelizwe bavulala ilizwe bezibiza ma-war veteran ngoba bona balezinto abazitholayo kuhulumende obusayo. Akula direction ama-war veterans wona ngawusafa abasekho mthulani masuku okhulumayo lelo. Akula nto esibafisele ukuthi ngabe uhulumende abanikayo yibo abasingenise engozini esikuyo manje.
Ngiyabonisa abalaleli beStudio 7 nabasakazi beStudio 7 wabunhlanhla uNcube lapha eNtunde eFilabusi. Ngithi mina usuku lweHeroes Day solwaphendwa lwaba iZero Day kungoba abalwela inkululeko. Ayikho nto siyibonayo abalwela inkululeko, balwela inkululeko ukuthi thina abantu sihlupheke. Kungakho abalwela inkululeko bona uqobo abalwela inkululeko baba ludlawu lwabaphezulu ukuthi bahlale kahle bona bahlupheke. Yilo baba omdala wami mina walela inkululeko akakatholi namanje noma yisenti kulabo ababethole u-50,000 yena akatholanga senti, kwathola abantu ababengayanga empini kodwa yena eliyile empini akatholanga senti. Uyahlupheka, so wasetshenziswa njengodlawu yilabo abaphethe.
Ye linjani, linjani, salibonani mkhokheli moyo lo okhulumayo ekhuluma seCenturion. Mina usuku leHeroes Day ya luhle khozike siyabe sikhumbula amaqhawe ethu, kumele silukhumbule vele singalikhohlwa. Silukhumbule kakhulu singalikhohlwa kuze kula maqhawe alwa impi ukuze sihlale kahle, loba ke singasahlalanga kahle manje kodwa alwa impi ukuze lathi sibe nozibuso omuhle. Ngifisa mina ingathi abalwa impi bengabavulela ama projects. Bavavulela ama projects lawo bekwazi abangasebenziyo babamba bambe khona. And then bancediswe kulokhu nalokhuyana okubahlulayo, kodwa ke hayi khona ukuthi ba-demand bancediswe.
Yes, siyabonga kakhulu ke leyo imilayezelo yabantu ke abasithumezele kuwhatsapp kunombolo ethi 012024650318 lingathini lokusasa. Sikesibone ke ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kuhlengwa abantu abaningi abadabuka kwele Sudan abaphose bagalula esemkhumbini okade usuqwila elwandle duzani lakwele Libya. Inhlanganiso ye-World Food Program ithi abantu abedlula izigidi ezimbili babhekane nendlala emangalisayo kwele Guatemala, eHonduras, El Salvador leNicaragua. Kulogwalo olulotshwe ngodabuka kwele Melika oluveza ukususwa kwayo umongameli umnumzana Robert Mugabe esikhundleni olulesihloko esithi 2 weeks in November, the astonishing untold story of the operation that toppled Mugabe. Intatshele zindaba uDouglas Rogers singathi waba lenhlanhla ngokuthi abekwele Zimbabwe ibutho lisusa uMugabe esikhundleni. Wayeqhathwe liphephandaba ukuthi alobe ngezemvelo elabanye bakhe kuzwekazi le-Afrika engazi ukuthi uzazibonela uMugabe esuswa esikhundleni phezu kokubusa okweminyaka engamajumi amathathu lasikhombisa.
I was there to write a travel story about a road trip I was taking from Zimbabwe through Mozambique with some friends, three friends of mine.
Ngangizihambela labangane bami abathathu sisuka eZimbabwe sisiya eMozambique, kumele ngilobe ugwalo lwezemvelo. Sezwa kuthiwa umsekeli kamongameli uMnangagwa osexotshwe umsebenzi. Sezwa njalo kuthiwa osebalekile eZimbabwe waya kwele South Africa. Ethembisa ukuthi uzabuyela eZimbabwe ngesikhatshana. Kwangimangalisa lokho.
A few days later he escapes the country, he arrives in South Africa and says he's going to be back in 2 weeks, which I thought was ludicrous.
URogers wananzelela ukuthi ukuxotshwa kukaMnangagwa kwenzakala ngesikhathi elwisana nonkosikazi Grace Mugabe owayekucele le-Generation 40 kubandla le-ZANU-PF elalifuna ukuthi athathe isikhundla sikaMugabe. Lo mkhokheli webutho uGeneral Constantino Chiwenga ngaleso sikhathi wayesanda kwethusela uMugabe lomkakhe.
I knew that something big was going to go down in Zimbabwe and I told my friends let's go back for that. And I returned to Zimbabwe, took a couple of days in time for the military had already intervened.
Ngananzelela ukuthi kuza kwenzala okukhulu eZimbabwe. Kwasithatha isikhathi eside ukuthi siyefika eZimbabwe lapho esathola ibutho selingenele. Ngangikhona abantu betshengisela emgwaqweni, kungani sibukele ukuthiwa yi-movie ngesilungu.
And witnessed what seemed like a movie.
URogers uthi wabikela owayebalobela ugwalo lokwethekelela ezemvelo kuzwekazi le-Afrika ukuthi kungcono alobe ngokwenzakala kwele Zimbabwe. Bavumelana waseloba ugwalo lolu lapho aveza khona okwenziwa ngabantu abanjengodabuka kwele Zimbabwe umnumzana Tom Ellis ongayisilobizo lakhe lokuzalwa. U-Ellis wasebenza kakhulu ekususeni kukaMugabe esikhundleni.
The guy is a white Zimbabwean living in South Africa, been involved in opposition politics a long time.
Le indoda emhlophe edabuka eZimbabwe ehlala kule South Africa oselesikhathi wangena kwezombangazwe.
And I listened to the story. It involved him meeting and befriending a CIO agent sent down from Harare to assassinate him.
U-Ellis wavezela uRogers indlela abantu abazondanayo ababambisana ngayo befuna ukususa uMugabe esikhundleni. Bagoqela uCasper olipholisa lensida elokuhlangothi lwezomvikela ole-Central Intelligence Organization wavezwa kugwalo lolu ngegama leli lokusoma. Abanye njalo abaphathisayo ngowayekhokhela abalwa impi yenkululeko uMnumzana Christopher Mtsangwa, uMnumzana Gabriel Shumba igqweda elilwela ilungelo likaZulu labanye abakunhlanganiso ezijiyeneyo. Balobelana izivumelwano zokusekela uMnangagwa abasibiza ngokuthi yi-Northgate Declaration. Loku wakucanda indlela yokususa umgabe esikhundleni.
A black Zimbabwean CIA agent and a white Zimbabwean ex-Zimbabwean businessman sitting in a truck in a parking lot in Johannesburg to say we've got a plan. What their plan ended up being, okay, is that they wanted to support Mnangagwa. They wanted to support the Lacoste faction and have Mnangagwa as the new president of Zimbabwe.
Kuyamangalisa ukubona umuntu onsundu ose olomlungu ongusomabhizinisi bese modern eJohannesburg emagcekeni kaZulu besithi kulento abafuna uyenza balobelana isivumelwano sokusekela Mnangagwa wayefuna ukugenqula umgabe bebesekela icele lebandla leZANU-PF eleteam Lacoste elalifisa ukuthi uMnangagwa abe sesikhundleni sikamongameli. Lokhu ngibona engani yikho kwenza uGabriel Shumba labanye bakhe bakusekele
and have Mnangagwa as the new president of Zimbabwe.
URogers kugwalo lolu olujulileyo waphendlaphendla wathola abantu bamtshela ngokwehlela umgabe loMnangagwa esanda kususwa esikhundleni njalo ebaleka elizweni esedlula kwele Mozambique waze wayafika kwele South Africa ethwelwe yindizamtshina kasomabhizimusi uMnumzana Justice Maphosa odabuka kwele Zimbabwe. Esiya eMozambique uMnangagwa kuthiwa wathwala nzima esiya emngceleni eMtare lapho ayebalekela khona amapholisa emigwaqweni njalo echapha umngcele encediswa libutho waze wangena eShabini wasehamba ngenyawo okwesikhathi eside esechapha umngcele.
They get a warning call that you better leave tonight, people are coming to kill you.
Bathola umbiko othi kungcono babaleke elizweni ngokushesha ebusuku ngoba kulabantu abebefuna ukumbulala. Yikho okwenza ukuthi kwenziwe amalungiselelo okuthi asuke elizweni. Kuyamangalisa okwenzakalayo. Kulabanye abathandabuzayo kodwa ngile mlayezo yama-WhatsApp njalo laba bantu phose abalichumi abakusekelayo lokho. Kuyamangalisa.
I have 9 sources, I have WhatsApp messages.
URogers ukubeka sobala okwenziwa nguGeneral Chiwenga njalo lokwakusenzakala ngasese kukhulunywa labamele amazwe atshiyeneyo okwakusethulwa ngumtswangwa owayephethe njalo ukwethula kwezindaba babefuna ukuthi umgabe asuswe esikhundleni kungafanga muntu.
Bringing in very powerful players like Chris Mutsangwa to spin this operation and to run the media, international diplomacy, communications, which became pivotal to the events that the military carried out.
UMtswanga wayekhangele ukwethulwa kwemibiko yalokho ababekwenza. Ukukhuluma la kwabanye amazwe ogoqela uJacob Zuma ewatshela ububi bonke be-G40 yekhokhelwa unkosikazi Mugabe. Waveza u-G40 njengabantu abafuna ukubhidliza abalwa impi yenkululeko.
But what Mutsangwa was brilliant at was spinning and talking to the South African government, and Jackie Zuma at the time was head of SADC.
URogers uveza njalo okwehlela umoyi uMorgan Tsvangirai lebandla lakhe ele-MDC elalizama ukususa umgabe esikhundleni. Uthi uCasper okugwalo lolu wayekhokhela abavikela uTsvangirai kubandla le-MDC.
I think that was one reason why the MDC never won elections. ZANU-PF, Mugabe were always one step ahead of the MDC, and I think because guys like Casper had infiltrated them and knew what they were up to.
Ngibona ingani lokhu yikho okwenza ukuthi ibandla le-MDC linganqobe ukhetho. Wabamunya umungu
is able to predict and understand what the opposition party is doing.
URogers uthi ulethemba lokuthi ugwalo lolu luzavezela abantu bonke emhlabeni wonke jikelele ngezombangazwe kwele Zimbabwe. Uthi abacothoza ukuthi waloba ngabanye abantu angazange abaqambe ngamagama kumele bahlaliseke ngoba kuyabazi bonke. Ye okomanje ke sike sikhangele ezomculo ukuthi kwenzakalani kwele Zimbabwe. Namhlanje ke sihamba noNomalanga Khumalo ocula ingoma zokholo lwesiKristu. Nawunge uNomalanga.
Salibonani, ngiyalibingelela ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Igama lami nguNtombiyelanga Isibongo sakoKhumalo, ngokuzalwa ngiphuma eVictoria Falls, eMkhosana Township, emfela ndawonye. Ngiqale umculo weGospel last year, 2018. la engikhuphe khona isidi lami lokuqala elesihloko esithi ngathunywa ngubaba emhlabeni. Ngase ngikhupha elinye elesibili kuwo lonyaka inyanga le edlulileyo elesihloko esithi tshintsha ukwenza kwakho. Igama lebhendi yami yizimvu zenkosi. I-music yinto engakhula ngiyithanda kakhulu kusukela ngisasesikolweni ngisasemncane. Sengize ngingaka lokho engiyithanda kakhulu. Kwakuliphupho lami elokuthi nami ngelinye ilanga ngibe ngumculi. Ngoma ethi tshintsha ukwenza bekuyindlela yokushumayeza abantu ukuthi basuke endleleni elobumnyama behambe ngendlela elokukhanya, bebe nothando, bebe nokholo ukuze beyongena ezulwini bengabaphelelela, besabe njalo isono, bengalilahli ithemba ngoba sekuseduze la esiya khona ezulwini kuyayiwa. Abantu abafuna ama-CDs awezimvu zenkosi bengathola kule number 062-218-8627, 062-218-8627 or ku 074-451-2164. Ngikhona ku WhatsApp, sikhona njalo la ku Facebook izimvu zenkosi. Njalo ngiloku promota endaweni eziningi kakhulu. Ngeyi-16 zobe ngise Soweto eFreedom Park eShoprite.
Uyajaya kakhulu sibili uNomalanga, liyamuzwa khonapho ke uyahlabela okunye okumangalisayo. Sisitshele phela ukuthi uzwa njani umculo wakhe. Sike sibone ke abakufacebook lapho ke Sihlohlamelo uNgwenya uthi unjani mthembo sithembayo. Ngiyaphila kakhulu ke Ngwenya lapho khona khona ngapho singazi wena. Kuzobuya ke uJason Maphosa uthi lapho asebehlupha kakhulu abalwa impi yenkululeko khanyengazane balwela uhlupho lwezanu kuphela. Kuzobuya ke uMlevu Ndlovu uthi mthembo livuka njani ungidide ntambama. Ngingabatshela ukuthi bakuthinte ntambama, nami ngizazama ukuthi kuthinte futhi njalo nje ntambama. UGift Malusube ngithi ngikhona baba Dube lo Aaron Dube uthi mthembo sithebayo injani. Ngiyaphila kakhulu kwaMthembo lapho khona ngapho. Equal Rights uthi lami Mbukele asitshayeni ke umculo nakho ke khonapho. Kuleke sizaphinda futhi umculo wakhe ke untombazana uNomalanga Khumalo kusasa sozitshala ke ihlandla lesibili. Singahluka nothi sikhangele indaba kathi sikhokela namhlanje kunanzwa usuku lwamaqhawe namhla kuleyi Rose Day. Kodwa kulabanye phela abantu abathi abalwa impi yekhululeko sebedinga kakhulu okuningi. Siqhuba lapha ke uhlelo lwethu okwamanje ngolivalisayo uGift Dube.